indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mavili lanhlanu kumfumfu 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kudaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobuningi bayarejista ukuvota ngoba kwethe balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayangavota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo liphele namuhla, sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi.
Into abayibalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo la nesizalwana abantwababo nesizalwana sabo abasoze bafa bavotele izani.
Wabona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa, umnumzana Tobayi Wamulele uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka-2018. Enye yamankampani abomakhalekhukhwini i-Econet Wireless isungula indlela entsha ezasiza uzulu ekusebenziseni imali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla, sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi. Kobulawayo khona emini beso kubhalise inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,500. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ihlandla lakuqala lohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa iminwe, ubuso kumbe amehlo olwe-BVR selufike emaphethelweni noma nje uzulu elokuthandabuza, njalo leningi labantu lisehluleka ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze uzulu ukuba asukumele phezulu kuhlandla lesibili elilandelayo ayebhalisa ukuvota ukuze bakhuphe uhulumende olocuku.
Ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobuningi bayarejista ukuvota ngoba kwethe balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayangavota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Unduna Vusumuzi Prince Mabhikwa uthe abantu bayanelisa ukubhalisa ukuvota kodwa iningi emangweni wakhe liyehluleka ukuyabhalisa ngoba abanazithupha, osekubangele lokuthi abantwababo kunye lezizukulu zehluleke ukuyabhalisa ngenxa yokuba incwadi zabo zachabalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
I-challenge ekathi khona, there are some people abahlala kuma-remote areas. Laba bantu ba uthothi baba affected some years back, so behluleka ukuthi bathathise even ama birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi la useze labantwana, labantwana bangikhona bala ama birth certificate.
Evumelana loNduna uMabhikwa olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mzaca Ngulube uthe kuqakathekile ukuba sisiya kuhlandla lesibili lokubhalisa ukuvota uhulumende abe eselohlelo lokunceda labo abalahlekelwa zincwadi zabo zokuzalwa lezithupha ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi ukuze labo benelise ukubhalisa ukuvota baphatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ngoba kulilungelo labo.
Kufuze kube lohlelo olwenzela abantu laba oluzaqonda bona. Nxa sikhangele kulabo councilor, kulama member of parliament endaweni nale lezinduna, udinge ukuthi sikhulumisane lohulumende ukuthi esingathi ngesikhiwo kube lama exceptions afunakalayo nxa bethatha amangoba. Nxa sikhangele ama-oyise batshiswa bebulwa igugurawundi, lencwadi zatshiswa. So nxa kuthi vele i-government iyayazi ukuthi igugurawundi into eyayenzayo, ababenzele into uhlelo lwabo lugoqela bona bodwa.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Simangele Dube uthe uhlelo lokubhalisa ukuvota lufikile eLupane kodwa inhlupho ezikhona ngezokuswela izithupha lencwadi zokuzalwa.
Sebefikile sesirejistile sibili. Ukuswela izithupha lokuswela ama birth certificates ukuthi baregister. Izihlupho abanazo abanye zintandana balabazali bokubamela.
Ihlandla linye ngalinye lokubhalisa ukuvota lithatha amalanga alitshumi lasithupha sekusele amahlandla amathathu ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Uhlelo lwe-BVR luqale ngemva kokuguquka kwenhlelo ezimbalwa mayelana lokubhalisa ukuvota kanye lokukhupha lolu hlelo ezandleni zikasikomishi omkhulu welizwe umnumzana Topaiwa Mtete selukhokhelwa yikomishini yezek umqondisi wayo kungunkosikazi Rita Makarau. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Obona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa umnumzana Topaiwa Mtete uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka 2018. Ekhuluma leStudio 7 namuhla uMtete uthe abantu laba abaziwa ngokuthi ngama-aliens ngesiNgisi kumele bazintshintshisa izithupha zabo ehofisini yakhe ukuze babe izizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo yikho ukuthi benelise ukuvota. Kodwa uthe lokhu akusoze kwenzeke kalula njengoba kuthatha isikhathi ukutshintshisa amaphepha. Uthi kasoze atshetshise uhlelo lolu esenzela abantu abafuna ukuvota.
Ama-aliens abavoti ka kunovota ama-citizens.
Ama-aliens kavoti, kuvota izizalwane zeZimbabwe kuphela. Ama-aliens kakwanisi ukuvota ngoba kayisiyo izizalwane zeZimbabwe. Lolu ludaba lwesisekelo sombuso welizwe. Izizalwane zeZimbabwe yizo kuphela ezivotayo. Uyenelisa ukuvota kuphela nxa usuphiwe ubuzwe okupheleleyo kuleli. Akufani lokubhalisa nje. Ukuze ube izizalwane seZimbabwe, kuthatha isikhathi.
Umnumzana Topaiwa Mtete ukhokhela uhlelo lokupha abantu izithupha zokuzalwa uRegistrar General sixoxela eseHarare. Kodwa abamabandla aphikisayo bacodoze kakhulu uMtete besithi umthetho uyakubeka sobala ukuthi abantu abalabazali bokuza laba bayisizalwane zeZimbabwe nxa bazalelwa elizweni. Okudingakalayo nje ukuthi bayentshintshisa izithupha zabo zibe ngezobuzwe obupheleleyo beZimbabwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Kumalo.
Le yinhlolo ekaZulu kandaba waseZimbabwe. Ngoba lapha sikhuluma nomuntu onguye okwaziyo ukuthi ama-alien mangaki njalo angaphi, njalo aseneminyaka emingaki bekuleli lizwe. Lokhu afuna ukusitshela khona ukuthi kabanelisi ukuthi baguqule i-status sabo sokuthi ngama-alien sebengabantwana baseZimbabwe. Mhlamba le kwavunyelwana ukuthi nxa bengama-alien kabahambe namaphepha abo emahofisini kaMtete kuyafika kutshintshe. Osokutshintshile ukuthi kabayekele abantwana laba bavoti ngoba esikwaziyo ama-alien alawa namhlanje sithi ngama-alien babhizi bahambe emgwaqweni bahamba ngezitimela yibo bazilungisayo zonezana. Namhla isibongo sabo yinhlamba yokuthi kuthi asabantwana baseZimbabwe kwathiwa kabahambe namaphepha bayenza intshintshiso kuyantshintsha. Lokhu ukuthi yena ukuthi kuyadula ngokwakhe lo akufuni kudina lo.
Khona kungani uMtete ekhanya engafuni ukubapha amaphepha abantu labo?
Kutsho ukuthi into abayibalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo la ngesizalwa nabantu babo ngesizalwana sabo kabasoze bapha bavotele izanu ngoba izanu ayibabambanga kuhle kodwa okhokhokhulu babo balisebenzela leli lizwe. Namhlanje isibongo sabo sesizukalwana sakhona kwaliswa ukuthi baziwe ukuthi abantwana balapha. Umthetho ucacile abantwana labo ama-aliens kabayekele ayerejista lilungelo labo. Isisekelo sombuso siyabavukela ukuthi benze njani.
Kukhona na eliza kwenza ngalolu daba?
njengebandla kuchithi lo daba sezalikhandisa emagqwetheni yethu nginethemba lokuthi iZimbabwe Lawyers for Human Rights layo labo yiludaba sebephezu kwalo ukuthi sidijine siresemthethandaba ukuthi sibambe umdedi ukuthi alandele umthetho aphi laba bantu izithupha zabo ngoba yimfunelo yabo njalo okhokhokhulu babo balisebenzela lilizwe balifela baliginqela kumele badla amaginqo bedazi labo okhokhokhulu babo ngokuphiwa ithuba lokuthi bayevuna.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Inkampani yabo makhalekhukhwini iEconnect Wireless sisungule indlela entsha enza umuntu enelise ukususa imali yakhe ku-akhawunti yebhanga eyisa esikhwameni se-EcoCash esebenzisa imitshina yama-point of sale eswipe into EcoCash. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni lindlela yokususa imali ku-akhawunti yomuntu yiloba iliphi ibhanga isiya esikhwameni sakhe se-EcoCash. Umqondisi we-EcoCash, uNkosikazi Natalie Jabangwe Morris, uveze ukuba kuyindlela ezosebenza la mabhanga akumanyano wabasebenzisana labe-ZIM switch.
Ukuba khona kwe-ZIM switch kusitsho ukuba kulokusebenzisana kwendlela zokuhanjiswa imali. Wonke umuntu onekhadi lebhanga iloba iliphi wemukelekile ukusebenzisa indlela ye-swipe into EcoCash.
Obona ngezokukhankaselwa kwendlela yokusetshenziswa kwamakhalekhukhwini ukuthumela lokwamukela imali ye-EcoCash, uMnumzana Gordon Pemba uchasisa ngokusebenza kwalolu hlelo lwe-swipe into EcoCash.
So yi-product liyade siyilontsha lapha namhlanje ngokuthi ibhenki i-integrated to EcoCash kumbe ni-link to EcoCash kumbe akula ndaba konke khona. Wonke umuntu usekwanisa ukususa imali from ebhenki yakhe engenisa ku-EcoCash esebenzisa i-card like any le-ZIM switch. Any ZIM switch card uyakwanisa ukuswipe loba liphi ibhenki ekhuphe imali ebhenki efaka ku-EcoCash wallet yakhe.
UZulu obekulo mkhosi wokubalisa uMnumzana Lennox Mhlanga wamukele ngenjabulo lindlela.
Bese sidubekile sihamba kuma agents sifika sithola ukuthiwa akula cash ngalesi sikhathi esikiso. Ukuze uthenge ofuna ukuthenga kufuze ube le card. Kulabanye abanjengathi abalama banki angekhoyo ku EcoCash, lokhu kuzasinceda ukuthi sifake imali evela kumakhadi ethu ingene ku-ECOCash kwenzela ukuthi sithumele isihlobo emakhaya ukwenzela ukuthi khona labo baphile njengathi.
Uthi le yindlela elunge kakhulu kuye ngalesi sikhathi uhulumende ekhuthaza uzulu ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokusebenzisa imali ama-electronic transfers loba plastic money.
Angithi vele thina sesibalekela yona imali imali ngoko kufuze lathi silandele amanye amazwe abathi khona imali yona ngokwayo ukuthi uzuyibambe khona usenelanga, so kufuze usebenzise wona la amakhadi kuze kuthiwa ngama-electronic systems.
Abe iCOCash bethi yikhona bezokwazisa uzulu ngabazaphatheka ekusebenziseni lindlela abagoqela abezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Livestock namhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuthi abahlala kwamanye amazwe bevunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli weleKenya oluphindwayo luzaqhubekela phambili ngolwesithathu lwangeviki ezayo ngemva kokuba umthethwandaba weSupreme Court walile ukwahlulela udaba lokuphikisa ukwenziwa kwalolu khetho. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga ukhuthaze uzulu ukuthi engayivota. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usechothoze kakhulu amalunga ebandla lakhe lama-Republicans amabili asedale le-Senate aba asole ukusebenza kubi kwesigodlo sakhe se-White House esithi siyehluleka ukusebenzela uzulu weMelika. Ngakho bathe kabayi kuncintisa kukhetho oluzayo bemelelelo bandla. Umnumzana Daniel Mologele oligqwetha njalo oyaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo esizalwane zeZimbabwe ezise-South Africa uthi usecabange ukulubhekisa ekhaya ukuyancintisa ukumela indawo yeWange Central edale lePhalamende. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Daniel Mologele udume kakhulu ngeminyaka yabo-1999 emsebenzini yakhe yokulwela amalungelo esifundi e-University of Zimbabwe. Qede lapho walubhekisa kwele-South Africa lapho afike waduma khona ngokubumba inhlanganiso esijeneyo ezilwela amalungelo abeZimbabwe. Khathesi ke uthi usecabange ukubuyela eZimbabwe ayelwela amalungelo ezizalwane zeWange Central kanye lizwe lonke edale lePhalamende.
Ngithi bantu beWange ngicela limvotele ngoba ngumntwana wasekhaya, umuntu ozelwe Wange, okhulele Wange, oyazizwa inhlupho zabantu beWange. Ngoba ubuhlungu esibubonayo kathesi kumele buphele. Ngilabantu embaziyo at a national level, international, diaspora yonke bayangazi, ngisebenze kakhulu lamaZimbabwe, ngasebenza lamaye ama-Afrika ngiyaziwa. So ngumuntu oyaletha iWange onto the spotlight.
Umolokele uthi uzancintisa emele ibandla le-MDCT okuyinto engasokibe lula njengoba lindawo imelwe ngumnumzana Brian Chuma webandla le-MDCT. Kodwa umolokele uthi uzakhulunyiswana andubana kuhlelwe ukuthi ukhona yini otshiyela omunye kumbe waqoqozane ekhethweni lwebandla. Abanye njalo bathi uhlupho yikuthi njengomuntu osehlale kwele-South Africa kuzaba nzima ukuthi athole uxhaso kubavoti. Yena ke uthi yena lemuli yakhe ngabantu abaziwayo kakhulu eWange kanti ungumuntu ohlala esiyekhaya. Le yinto efakazwa ngesinye isizalwane seWange umnumzana Joyce Mwembe yena okhethe ukukhuluma ngolwakibo khona leWange olwesinyanja.
Tanya ni muntu omela nakulira kuWange, ni muntu ozivikana kuWange, ni muntu vere ana public relations irikudu. Akamba na muntu onze saketa. Kweza ndio mshona, ndio mdevere, ndio mtonga, ndio mnyanja, tanya usaketa. Ndanyo ni mundo punzira. Enza kuyuse it, anachita, anankara SRS president at some point in time. So, Danyo ana experience ya leadership.
Umolo kiele uti, useza zisile mkokeli za lelibanda, kukokela lo mkokeli walo, umnumza na Swangirai, kati bongike sebe memugele. Yenage uti, afuna kukulungisa kulindao, yibuya nga usebangelwe, yigua kwen kampanye Wange Colliery, eyiyo ebambu mnoto walindao. Utufuna kuncedisana labantu bakibo ukuze basuse umnotho walindawo ekweyameni emisebenzini yamalahle igxile kokunye njengalokho okwenziwa yiJohannesburg ngesikhathi kuvalwa imigodi yegolide eyadala leli dolobho. Uthi njalo kuza kwenza kube lula kuye ukuthola uxhaso kulindawo yikuthi ucelwe yibo abantu beWange ukuthi ayebamela ephalamende. Umnumzana Molokhele uthi okusemqoka nxa kubhekwe ekhethweni luka-2018 yikuthi umuntu wonke ayibhalisa ukuze avote.
Sikhuthaza abantu ukuthi basuke ngobuningi babo bayibhalisa. Sikhuthaza ukuthi ama-NGO labo bancedise ukukhankasa abantu esingathi i-voter education, voter awareness, voter mobilization. Njalo futhi njengeparty malizile siyaqalisa uhlelo lwethu lathi simobilize ama-voters ukuthi ba-register.
Ngokwamanje ke umnumzana Molokhele ukuthaza abasemazweni ukuthi benze okufanayo bayelwela amalungelo endawo abazalwa kuzo, kanti yena uthi usezimisele ukubopha imitshaqana yakhe alubhekise ekhaya ayekwenza lokhu ehlala eZimbabwe. Nele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane ziyaphithizela zithengela izihlobo impahla zokugqoka, ukudla, izimota, ifurniture lokunye okuningi-ningi zithumela eZimbabwe ukuze kuyefika ikhisimusi ingakedluli. Zithi zenza lokho ukuncedisa izihlobo ngoba zingathumela imali ingatholakali emabhanga. Kubika intatheli ye Studio 7 uEzra Chisaspanda eKweLebhilitane.
Ungezwa kuthiwa omanayitsha usuka ucabange labo abathola impahla besuka lazo eGoli bezisa eZimbabwe. Umumo usuguqukile. Sebekhona laseBhilitane abathola impahla ezithengwa izizalwane zeZimbabwe bezithumela ihlobo ekhaya. Mnumzana Popson Sigoda umanayitsha useBhilitane. Yena ke uchasa ukuthi vele kuyini okumenze avule ibhizimusi enje.
Ngiyalayitsha impahla. Kunje nje kungu-December imali ingekho ekhaya kanje. Kukhanya imali ngani iyahlupha ekhaya. Into engiyenzayo ukuthi ngiyalayitsha ama-container from eLondon, Tilbury Docks, esiya eZimbabwe. So umuntu uyabele ngabe le mpahla zakhe ufuna ukuthumela abathandekayo ekhaya. Into engiyenzayo ngiyadinga i-container, 40-foot container, ngiyafaka imota zizibe ntathu phakathi, ngifake lokudla kwabantwana, lamabhayisikili abantwana, into ezinjalo, into eziqakathekileyo ekhaya. Kwabanye abantu ziyabe zingabalulekanga, kodwa uma usuzithethe wazifikisa ekhaya kuba yinto enhle kakhulu. Sengilesikhathi sengisiya kubo 4 years ngiyenza le ndaba. So umuntu uyabe lesifiso sokuthumela njengakhathesi lamhlanje nje besihambisa i-container isisuke yagcwala. And enye engicabangela ukuthi kumele isuke ngoJanuwari, kuqaleni nje kwaJanuwari, ukuthi iyefika ekupheleni kwaJanuwari or ekuqaleni kwaFebruwari kanjalo, sebelungiselele ukubuyela ezikolo.
Ukhanya kunobunzima eZimbabwe imali idingwa emini lebusuku. Akula muntu wayecabanga ukuthi laseBhilitane bengathenga labo bathumele igrocery yona igcwele eZimbabwe kunokuthi bathumele imali nje. Unkosazana Zombili Ndlovu ngomunye weningi elithengele ihlobo igrocery ekhisimusi lonyaka.
Kunzima zihlobo zami, imali kayitholakali ekhaya. Ngikhuluma nje ngithumele abazali bami imali sokuze kula namhlanje bengangakayitholi. Sengize ngagijima ngathi ngawomalayisha khona lapha e-England wenzela ukuthi lami ngifakise ezami impahla abazali bami baye kudla labo ngoDisemba ngekhisimusi.
Kusobala ukuthi ibhizimusi yabomalayisha iyakhula eBhilitane njalo isisandelwa ngabantu. Unkosazana Leah Ngwenya naye umalayitha njalo kutaza abantu bezibapha abasemazweni ukuthi bathumele ihlobo ukudla ekhaya.
Ah yes, sibili. Yenge awu ukukhuthazana mina wethu asikhuthazane nini sibili njengoba ubona lokho zeicontainer leyigcile. Kugcile izinto zabantu kulempahla kulokudla okunjengama rice, ama cooking oil, amachukela, amasepa. Even le sawute liba bantu khona phakathi la. Bayathumeza abantu izinto ekhaya abadlali. Bathumezela izihlobo zabo, bathumezela abanye abantu nje uyanceda like ama charity ini lani. So bayafaka impahla zabo ezindala lezintsha. Siyake sibe lohlupho eboda. Bethi abafuni lokho, awukudla kangeni. Hayi ama ikhathese ukuthi uyifurniture kangeni. But hayi sicina singenisa ngoba abantu bahluphekile. Abanye bayafaka sibili lengubo. Mina ngilamabhele engubo lengubo phakathi. Ukuthi ngiyenika abantu njenge-charity. Lokunika izihlobo zami. Labo ukuthi ngekhisimusi bagqoke badle. Yeah. So abantu asikhuthazane nini sihambise izinto ekhaya. Hayi ngiyabonga bakithi.
Ukuthumela impahla ekhaya sokuyindaba yegudwini kwelebhilithane. Kuzobala ukuthi inhlupho lokuselakala kwemali ekhaya sobamba ngamandla izizalwane zezibapho ezine ukuthi zithenge konke okufunwa izihlobo ekhaya zithumele ngomalayitha. Omalayitha beBrithani bathumela ngemikhumbi ethwala impahla ezithwala lezimota namabhasi. Ifikela emazweni afana leNamibia, eSouth Africa naseMozambique. Lapha izithwala ngezimota ezinkulu zisiwe eZimbabwe. NiseLondon imele iStudio 7 inguEzra Chisasband.
Kambe lisakhona na isiko lokuthi abesifazana baguqele abayeni babo nxa bebapha ukudla. Asizweni uGibbs Dube exoxa lonkosikazi Sakhile Liline uMadube. Umnumzana Peter Moyo lomnumzana Freedom Sithole yena othi usesukile emzini wakhe ngenxa yokungahlonitshwa.
Angisenziwa njengakudala kulendawo yezinye indawo abanye basakwenza ukuthi sokuyehlukana ngokuthi khathesi abantu abaningi sokudliwa usekho lokhwana okuthiwa umama abesidla umthethe ziphansi engadlala ngesitulweni ngesofeni ngekoda ecansini ngesigabheni owakhe santi abantu badlela ethebulini kube yifamily dinner so kuba nzima ukuthi umuntu ongumama angaguga kwapha uvela sengafaka ukudlenile angatshengisi lokukhothama. So awusavamanga ukuthi abantu bangaguga emakhaya khaya sibi bakwenza abanye omama.
Sathi omunye umlaleli okhona lapha ecingweni. Iye ngikhuluma lobani?
Khuluma noPeter.
Peter kunjani?
Ah, siyaphila.
Iye isibongo mbani Peter?
Isibongo uMoyo.
Umoyo akutsho ikuguqelwa kumbe ukungaguqelwa ezindlini kukhona?
Hayi, ngensuku zamanje akuhleko uma ukhuluma uguqelwa ukuthi awena usaphila isidala.
Ye madoda.
So ngaleyo ndlela sokuya ngokuthi umuntu wakhona ngikuyo noma yena ufisani ngokubona kwami. Kodwa kuyadingeka ukuthi uhlale phansi ukukhulume naye, umfundise nawe mangabe ungubaba indoda umtshele ukuthi uyabona ukumnandi mangabe senza so senza. Kodwa mangabe kubona ukuthi hayi yehlula ukuthi mhlawumbe amamele kuleyo nto. Sibe ubone nawe usho ukuthi hayi lo muntu mhlawumbe yena akayinaki le nto noma ubhizinisa lokho kanti i-life kumele kuyele lapho vele sasikhona.
Yes, that's a ubaba freedom.
So we into loku kuyanyanyisa ukuthi ngakwenzeka sibili ngendlela abafazi esibabona ngayo ukuthi ngathiwa kwenzeka mbatshintshanise ngamasokisi mhlawumbe ngathola omunye ongaziguqeli.
Manje phela ungabatshintshanisa njengamasokisi phela uyagcina uzofile mfowethu.
Yikho engikunanzelelayo khonokhu ukuthi bengidinga lalo umbono baba ukuthi kambe ngiyenza njani ngoba ngikhuluma nginje solo wami nje kuyafanana endlini khona ngale mina okwathesa ngikho endlini ngoba nithe mana ngikhulumele ngingaphandle.
Labo ngabalaleli beStudio 7 bexoxa loGibbs Dube kuhlelo alethulela lona enkundleni yokuzilibazisa eFacebook. Kwaneleke okwalamhlanje mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Uy-
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.